Soku izika disendaba ku VOA Njebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 1 lwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje udaba lokuthi umnumzana Sengezo Chamangu ulemvumo nayo yokuxotsha amalunga eCCC edalele eParliament Senate le Council luza ngena emthethwandaba kusasa.
Kodwa yena ubaba uChabangu hayi is in high spirits, uzibona ukuthi ngendaba yomthetho lamaphepha abo wabonile, hayi akukho okutheni, even yena umongameli akamchallenge ubaba uChabangu ukuthi
amagqwetha alwela ilungelo loluntu asekhweze amaphepha enkantolo ye-High Court ecela ukuthi yesule umthetho obizwa njalo ngokuthi Patriotic Act ngoba isithi awukho emthethweni njalo unqindezela ilungelo loluntu.
Kuyinto enhle kakhulu, abantu beZimbabwe kumele babe kwazi ukuthi amalungelo ayasukunyelwa, amalungelo alwelwa, amalungelo kakhulekelwa kuphela, uyasukuma njalo wenze, ilungelo liyalwelwa, liyavikelwa.
Ikhansili yakobulawayo ngomvulo ntambama iphawule uluhlu lwemali ezasetshenziswa ngomnyaka ozayo i-budget efika phose amakhulu amathathu ezigidi zamadola US $264 million, okulinani lemali elingaguqukanga kulelo elalivele lihlelwe kuminyaka emibili edluleyo.
Okuqakathekileyo ukuthi sizakhamisi sinanzelele ukuthi kambe nguquko bani kumbe ntuthuko bani ezalethwa imali le esiyibhadalayo, ngoba kasiyo mali encane phela imali le esikhuluma ngayo, ama-$29 per month.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lokuthi umnumzana Sengezo Chabangu ulemvumo na yokuxotsha amalunga eCCC edalele eParliament Senate le Council luza ngena emthethwandaba kusasa eHarare. Okudida ingqondo zabanengi ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa swahle wahlela ilanga lokhetho lokuvala izikhala ezavela ngokuxotshwa kwamalunga ebandla leCCC awedalele eParliament alichumi lanhlanu 15 lamakhansila alichumi lasikhombisa 17. Okudala omunye njalo umbuzo othi ubengahlela njani leli langa umongameli Mnangagwa engazi ukuthi isinqumo somthethwandaba sizaphuma njani. Abafuna ukuncintisa kulolu khetho oluzenziwa mhlazi ku-9 Mbalakazi sebeqalisile ukukhankasa. Sixoxele isikhulumeli sikamnumzana Chabangu, umnumzana Khaliphani Phukeni, ukuze sizwe okuningi ngodaba lomthethwandaba.
Kubingelele, ngikubingelele msakazi, ngibingelele abalaleli emakhaya. Hayi, kuyagodola kobulawayo, kuyagodola nje kobulawayo, ngazi kuhamba njani. Inkantolo iyahlala ngolwesine ithi ukulalela le court challenge efakwe ngabafowethu be-challenger u-interim SG wabo, ubaba uSengezo Chabangu. So njengoba besengitshilo nje emaphambilini ukuthi hayi asiza ukupreempta inkantolo ukuthi izothini, kodwa yena ubaba uChabangu hayi is in high spirits, uzibona ukuthi ngendaba yomthetho uku-solid ground akukho nto ezohamba kabi, la maphepha abo wabonile, hayi akukho okutheni, even yena umongameli akamchallenge ubaba uChabangu ukuthi ungu-interim SG. Umongameli akachallenge nje lutho, akulalutho olusuka kumongameli in the form of affidavit, ngezinye indlela nje kuchaza ukuthi hayi akaphikisani lento kaba uChabangu. Le kuyakukhuluma ngale phandle le, kodwa uma kuze enkantolo hayi kazange waphikisana lakho yena. So hayi kuyamjabulisa ke lokhu SG, ukuthi laba abanye laba bakwazi phela ukuthi bona bethi akayena u-SG kuphi ehe kodwa manga umongameli engakutsho lokho angikwazi ukuthi into abazoyimisa kanjani leyo so sizobona ke sizozwa ngolesine ukuthi kuyahamba kanjani
abanye sibone beloba enkundleni zokuxhumana lapha iTwitter labo Facebook besithi bona kanti vele kungani umnumzana Jabangu esebenzisa igqweta umnumzana uriri lona kuligqweta eliyazakala limela abantu bezanu PF
hayi msangazi abakhulumayo nje bakhuluma ubuwula bengazi ignorant ngesilungu becabanga bahlambda bakhuluma into abangayaziyo ummeli ngumuntu ochacha oqeqechiweyo eqeqetshelwa ukumela abantu enkantolo ukuthi akwazi ukuthi abeke indaba yabo ngendlela aqeqetshwe ngakhona yena ukuthi ayimele yiwo umsebenzi ommeli akutsho ukuthi indaba singiyommeli hayi indaba ngekababa uChabanga uhambise emntwini oqeqechiweyo ukuthi ayimele njengoba nami nje nginje umsebenzi wami ayisikuthi ngikhuluma into esekhanda lami ngikhuluma into ekhulunywa ngubaba uChabanga kodwa ngiyibeke ukuthi lizwisise nabezindaba lomphakathi uyizwisise ummeli laye unjalo uqeqetshwe ukuthi ame enkantolo amele ubaba uChabanga akhulume indaba kababa uChabanga ngendlela aqeqetshwe ngakhona uzokwazi ke msakazi ukuthi baningi amaloya kuopposition aseke amela abantu bezana umongameli ubaba uChamisa uye phela lo advocate uThabani Mpofu abahamba bayamela izuba leya ijudgment eyeza yaxothisa abantu abanengi umsebenzi ngenotice ye 3 months ukuthi mina lo engikhuluma nawe msakazi ngangiku national executive naye ubaba uChamisa ngaphakamisa isandla ngayivusa leyo ndaba ku national executive ukuthi akasichazele ukuthi yena njoba icembu lethu laqala liqalwe yiLabor ukwenza kanjani ukuthi ayomela inkampani esidiliza imsebenzi kangaka umongameli waleso sikhathi ubaba uTswangirai nguye wathi kimi hayi emuye kube senza umsebenzi wakhe ngahlala ke kodwa nginelisanga leyo mpendulo kodwa ngayeka ke ukuthi hayi ngummeli ubesenza ke lo msebenzi wakhe so namhlanje abahlukane lobaba uRiri laye ngummeli wenza umsebenzi wakhe yibo phela ubuwula ukukhuluma into engayazi ubaba uRiri useke wamela umuyi ubaba uPresident uTswangirai kwamanye ama case nalawo mbangazo uRiri eqala nje ukuduma kakhulu ngase dume kakhulu wayemele ubaba uTswangirai but ngoba iziwula ziyamana zikhulume nje zingathi zikhuluma ubuwula ebantwini ummeli uqeqetshwe ukumela noma ngumuphi umuntu odinga umsebenzi wommeli. Ngiyabonga msakazi.
Lathi siyabonga ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Sengezo Jabangu ube khuluma le studio 7 ecingweni ekobulawayo. Amagqwetha alwela ilungelo loluntu asekhweze amaphepha enkantolo yeHigh Court ecela ukuthi yesule umthetho othiwa iCriminal Law Codification and Reform Act obizwa njalo ngelokuthi Patriotic Act ngoba esithi awukho emthethweni. Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights akhweze loludaba emele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika umnumzana Freeman Chari. Uchari ufuna isahluko salumthetho esikhuluma ngokususwa kukahulumende embusweni sesulwe ngoba esithi lokho kuyavunyelwa kusisekelo sombuso welizwe nxa kwenziwe ngokuthula. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube okhokhela njalo inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association.
Kuyinto enhle kakhulu abantu beZimbabwe kumele babekwazi ukuthi amalungelo ayasukunyelwa amalungelo alwelwa amalungelo kakhulekelwa kuphela uyasukuma njalo wenze ilungelo liyalwelwa liyavikelwa lokho kwenziwa nguFreeman into eqondileyo umuntu ngamunye kumele asukume ngokuba lomthetho omubi kakhulu ungumthetho wephula amalungelo abantu ungumthetho owephula amalungelo abantu ukuhlangana ukuxoxisana labanye ungumthetho owenza abantu beZimbabwe bahlale besesaba ngakho lokho akusukumele okuyinto enhle kakhulu kufanele asekelwe asapotwe ukuze lezi zinto ezisemthethweni ezephula amalungelo abantu zisuswe.
Athi njalo amagqwetha kaChari Ncube ukususwa kukahulumende eZimbabwe yinto esemthethweni evunyelwa isisekelo sombuso nxa isenziwa ngokusemthethweni ngendlela ezihleliweyo okuyinto amagqwetha la athi yenqatshelwa ngumthetho lo owe Patriotic Act. Ungathini ngalokho?
Yebo, iZimbabwe kaso kingdom, iZimbabwe kalayo inkosi, kayikho inkosi. Lapho ababefuna inkosi bengafuna ukuthi kube lo president, bengafuna ukuthi kube iRepublic. Kwakufanele ukuthi bakubone ukuthi kuyangena kusisekelo sombuso ngo-2013. Ingabi iRepublic of Zimbabwe, ibe iKingdom of Zimbabwe. Sibekwazi ukuthi silenkosi engasuswayo, inkosi ezala abantwana labo babe zinkosi ngokunjalo. Kodwa ke ilizwe lethu, isisekelo sombuso esikhona sipha abantu beZimbabwe ilungelo lokuthi bamsuse uhulumende abangamthandiyo ngokusemthethweni. Yikho phela kuvotwa, yikho phela abantu bephiwa ithuba lokuthi bavume kumbe bale ukuthi umuntu aqhubeke sesihlalweni. Ngakho ke akufanelanga kube licala ukuthi abantu bathi uhulumende lo kanisamfuni, ngifuna aphume. As long as lo muntu engaphakamisanga izikhali, engahlomanga, engachayi muntu, engakwazi muntu, engadubuli muntu, uyabe ehambisana lesisekelo sombuso esithi uhulumende uyasuswa ngokusemthethweni.
Umthethwandaba wona ubona oluphatha njani lolu daba?
Ukuzabe kusemthethwandaba kakukho nzima ukuthi abahluleli bathathe isinqumo kukho. Umbuzo uzabe ukuthi kambe abantu beZimbabwe balelungelo yini lokuthi bakhankasele ukuthi uhulumende asuswe ngokusemthethweni, ukuthi bahlangane basole uhulumende kumbe bamvume, ukuthi kukhona yini kuconstitution kumbe kakukho ukuthi abantu balelungelo lokususa uhulumende bafake omunye ngokusemthethweni. Uma belelungelo lelo, kutsho khona ukuthi umthetho lo ochayiweyo uyabe usephula iconstitution, ngakho kawufanelanga ube khona. Nxa abantu bengelalungelo lokuthi bakhulume ngokuthi uhulumende bavumelana layo kumbe kabavumelani layo, bakhankasele ukuthi asuke kumbe abe khona ngokusemthethweni, kuyabe kusitsho ukuthi iZimbabwe isisukile esisekelweni sombuso lesesikhona namhlanje. Ngakho ke yikho lokho okuzabe kuxoxwa kuphela, akukho nzima. Angiboni ukuthi umthethwandaba ungashaya likhanda ngento elula kangaka.
Alo ke ngumnumzana Fidlela Ncube, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo ikhokhela inhlanganiso ye National Consumer Rights Association. Ikhansili yakoBulawayo ngomvulo ntambama iphawule uluhlu lwemali efuna ukuthi isetshenziswe ngomnyaka ozayo, ibudget efika phose amakhulu amathathu ezigidi zamadola US $264 million, okulinani lemali elingaguqukanga kulelo elalivele lihlelwe kuminyaka emibili edluleyo. Isiphathamandla sikamanisipala esibona ngendleko umnumzana Isaac Matare utshele intatheli zindaba ukuthi enye imali le izasetshenziswa ukulungisa indlu zokuqansa izakhiwo ama-elevator ebhilidi le-City Hall. Kuthengwe imota ezithwala ingcekeza lenye indleko. Ngesizwe amazwi umgcinihlalo wekomiti ebona ngendleko zikamanisipala umnumzana Mpumelelo Moyo.
Ibudget yabo Bulawayo ihleli ku 256 million United States dollars, amadola seAmerica lawo. Ngakho okuqakathekileyo ukuze si-achieve lokho esingathi we want to rehabilitate infrastructure ekade isindala, egoqela ama-sewer pipes, egoqela ama-pipes amanzi adabuka mthokotsho. Esingathi ku-improve service delivery lemgwaqo wethu. Ngithanda ukuxwayisa ukuthi izakhamizi zibhadale iindleko lezi ezibuyayo esingathi ngama-water, ngama-bills ababuya inyanga zonke. Ngoba i-budget leyi thina yithi abahlali bakoBulawayo esingafanda ukuze iphumelele. Ngapha lesi ama-$256 million amadola aseAmerica lawaesiwakhuphisayo ukuthi i-budget fund singabhadala promptly, sibhadale kuhle, izinto zizahamba kuhle edolobheni leDawoBulawayo. Khathesi ngikhuluma kanje idorobha abahlali thina bakoBulawayo esikwereta umasipala over $200 billion Zimbabwean dollars. Imali leyo ukuthi nxa ingabhadalwa konke lokhu esikhala ngazo izinhlupho zakoBulawayo engizibalisileyo zingavuka zigqediwe. Ngakho asizameni izakhamizi ukuthi sibhadaleni ngezinto ukuthi sithole lawa esingathi i-service delivery esiyifisayo edolobheni lethu. singa ifisi kuphela kodwa siyenzeleni ngokuthi sincediseni isiphathaleni.
Umnumzana Mphumelelo Moyo isiphathamandla sekhansili yakobulawayo esibona ngendleko zikamanisipala. Kunjalo nje isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube omela njalo izakhamizi kukomiti yalikhansili e-budget uchasisa ukunengi ngodaba lwe-budget kungqoqo ayiqhube losithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Itwa stand still budget ngezinye indlela kusho ukuthi kayisozi guquke kulokho eyayikho khona ngo-2023 kumbe ngo-2022. Imali yakhona ebhajethiweyo ilokhu iyona liyani 264 million, okukhangelela ukuthi iyezathuthukisa izinhlelo zakobulawayo. Nxa ngingafaka umzekeliso ukuthi abantu abasendaweni ezisemalokitshini abalisa omagwego ophumula ontumbane lezinye kutsho ukuthi nxa kade bevele bebhadala phose $29 ngama-US dollars kutsho ukuthi imali yakhona izasala injalo. Imali leyo lanxa ibuya kumaphepha ibhalwe ngama-US dollars amarates lawo kodwa umuntu uyenelisa ukuthi ayeswayipha kumba bhadale loba ngayiphi i-currency ezilongivunyelwa eZimbabwe kumbe nxa ibhadala ngezimdola lakho kuyabe kuvunyelwa kusiba i-equivalent loko esingathi isilinganiso saleyo mali yabe ibhalwe ngama-US dollars. Okuqakathekileyo ukuthi sizakhamizi sinanzelele ukuthi kambe nguquko bani kumbe ntuthuko bani ezalethwa imali le esiyibhadalayo ngoba kasiyo mali encane phela imali le esikhuluma ngayo ama-$29 per month nxa umuntu ebhadala indlu kumbe abanye kwezindawo ubhadala ama-$25-$26 kusiya ngokuthi umuntu uhlala nga. Lokho-ke sesitsho ukuthi abantu kumele bakhuthaze kakhulu ukuthi kumele i-budget nxa sithe yaba khona kube le ward specific kumbe ewardini ngewardini abantu batshele ukuthi kuyini abaza kubona okuzatshengisa ukuthi izimali zabo lezi abazibhadalayo zisebenzana. Esingathi ngama-indicators nxa sokuthelwe i-budget ya-implementwa. So sikhuthaza kakhulu-ke ukuthi abantu basukumele phezulu nxa kusiya emihlanganweni le bakhona ezindaweni zabo balandelele ukuthi endaweni yethu thina liza kwenzani. Siyakhuthaza ukuthi izakhamizi lathi sisukume siyebhadala ngoba anti emadolobheni phela kakuhlalwa mahhala kuyabhadalwa.
Ngezinye indlela izakhamizi ziyakwamukela yini lokho njengoba imbadalo ingakhuphukanga?
Izakhamizi zihlala zidabukene phakathi, abanye abakwemukeli abanye bayakwemukela. Okwenza ukuthi abanye abangakwemukeli kuyini yikuthi ekuqaleni ibuya le budget esiyi-stand still kathesi abantu abazange baphatheke kuhle ngenxa yokuthi babevalelwe ezindlini kwakuyisikhathi se-COVID. So isikhathi ngaleso sikhathi i-budget yayisenziwa ngama-virtual meeting. Siyakwazi ukuthi abanini bezindlu abaningi abantu abadala abangekhoyo kulawo maqembu abo-WhatsApp. Ngakho-ke le budget yabuya isisindlela ye-rebasing kwakuthiwa kongona sesisuka ekubhajetheni ngezimdola sisiyasebenzisa i-US dollar. So khonokhana-ke kwenza ukuthi kusetshenziswe i-interbank rate eyayingeke kudala kwasicini sitshiya abantu besemalini ephezulu. Yikho-ke kade sikhuluma ngabo $29 kodwa siyakhumbula ngesikhathi se-US dollar babebhadala ama-$17-$18-$19. So khonokhana kukhwezwa kusuka kuyona le imali ababeyijale ngesikhathi sama-US dollar iqansi siya phezulu almost 100% abantu abazange bakukhwabithe khonoko. So ke kwahle kwadala ukuthi kusale kulo thuthuve ebantwini. Kwezokusiba labanye-ke abakhangele abesingathi bayathola ngcono njalo bekhangele ukuthi ubulawa yathuthuke siya phambili babe sebesithi hayi kodwa yona le ebhadalwa inganelo ingconywana ngabe siyavunyelwa siyikhiphe abantu siphatheke sindawonye siyikhiphe sithuthukise ubulawayo. Khonokhana-ke kwahle kwadala uthuthuva lakhathesi abantu lanxa beyizwa imali leyi kodwa kukhona ukukholana kokuthi imali le yafakwa singakonsalthwanga njalo singazange sanikwa ithiwa lokuthi sinakani. Kwangathiwa kuba ikucathamelwa i-ambushi ukuthi abantu baphume le figa abantu kade bengayinanzeleli.
Lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi uhulumende uthi ukungasuthiseki ngokukhethwa komholi webutho umnumzana Philip Valerius Banda ukuba lilunga ledalele bandla leZANU-PF lePolitiro kulabo abangasuthiseki ngakho kabaye emthethwandaba. iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umfundisi wesonto ye Destiny for Africa Network uReverend Obadiah Musindo wetheswa icala lokuvalela amantombazana ehoteleni yeHarare lapho ayesiya khona emacansini labo. Okwamanje sekulishiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibona mphathisi Josephine njani amadoda. Lela madoda nabili onga kufanele futhi kuhle usizo tshaba sibe sesifika ngale kuemphakathi bobomboniso kumbo ngalela kumpinda kuthi okuyizani mathi fali ngayike join izani kwabantu ehlukanele abantu abantu bamncindezela izani ekhoneni ngisayilo ukuthi mina ngiyayivulela izani lithi hayi izani izenzela umathanda ebizweni hayi ngasitalikile izinto bamakhwapha ingapho kuhambi kahle kuthathane ro uwone maqhaphaya yabona
sanibonani sanibonani bakwa-Studio 7 isikhalo nje esikhulu siyacela laba babona ngcono laba abaziyo okudlula amaphathi wonke abangakhulumi ngephathi ephilisayo abavule awabo amaqembu yeke isisisi ye okhulumayo uperfect ufaka amafutha phansi endaweni yakithi. Ngiyabonga.
Sanibonani sanibonani emsakazweni Studio 7 ngibona abasakazi niyaphila kodwa hayi nathi siyaphila kwangithesha. Ngithini ngikhulume nami kancane ngendaba kababushabango. Uyabona ubabushabango useyibhidlizele indlu yakhiwe la. Okufanele lezinto beyilungise ekuqaleni wangaze kunamavotini ngoba manje useyibhidlizele indlu yakhe ngisho namavoti azayo noma uphunyaka-ke lokuzona amavoti. Kunikeza izanu-PF ithuba lokuthi iqhubeke inqoba iqhubeke inqoba. Yebo uzama uhlukanisa imbambo nomgogodla kodwa uba umshabango bekufanele kwenze lokungakaze kuvote engayibhidlizi indlu siyakhile noma behlangane bebhekane lesilwane esiyizanu-P F beqale besuse esihlalweni bese belungisa konke-ke lokhu okunye abona ngathi akuqondanga kahle. Bese ngithi khona wonke namaphathi amancane obanawo bani yebo siyabona ukuthi sokwawayekudla nje ebantwini akusekhulu ofanele abantu behlangane beqale bebhekane lalesilwana esikhona esiyizanu-P F esibulalizwe bese kuthi ekugcineni uma sebekhiphile-ke lezo zanu-PF sebehlukana ke beyenza intando yabo yomuntu uyenze njani ngoba manje kuyefana ukuphetha izanu-PF bayashaya bayaboshwa bayabulawa kodwa bayiboni yonke le nto abaqale bebhekane nezanu-PF behlangana bebambane bekayibhidlizi indlu siyakhe abayeko nejubani lokuyafika njengayemdisinetriple-C ihambe yofika ibhidlize bethole nabo ithuba lokuthi mhlawumbe ma sekuphethelona kusekokushaya kusekuboshwa bekhululeke nabo ekhampeni bekhululekile yiyo nje into abantu bakithi abangayenza. Angisho ukuthi kunjalo kungumbono-ke lokho.
Kwi-Studio 7 siyabingelela bingelele nakumthwakazi wonke ize kulikhuni-ke manje kulikhuni kakhulu ukuba yiNdebele kulikhuni kakhulu ukuba yisizwe sikamthwakazi ngoba empeleni sekuyacaca manje ukuthi isithi esikhulu sikamthwakazi akusiyo mashona akusiyo bantu basempumalanga kodwa ngamaNdebele uqobo lwawo yiwo ayiva esizweni sawo ngokwawo. Manje-ke indaba ila ukuze sikhululeke thina sizwesamaNdebele asingakhethelwa abaholi ngabantu basempumalanga ukuthi asiholwe ngusibani bani sihole ngusibani bani njengoba kwenzekile. Uma kuvele uhlelo olunjalo okufanele ukuba ngabe siyazikhethela asifuni kwenzeke lokho sifuna ukukhethela bonakala lapho-ke impela luyeza lukhulu luyanyelela ngiyasho ngiqinisile. Ngiyongibuza ningiphale ulimi asize ukukhululwa ngabanye abantu sizozikhulula thina. Uma safuna ukukhululwa ngabantu basesishoneni nje sidlala ngesikhathi akukho into engekho yonke le lo mfana uchamisa njengoba nizwile nje abanye bemkhulekela ngosuku lwakhe lokuzalwa bethi bayedwe kuyacaca ukuthi baziyikhothamathe zayo kuyacaca ukuthi vele ayikho enye into abazoyivuma eyasesindebeleni babona nje kungunkulunkulu ngapha empumalanga. Sengathi-ke kungavele zilime ziyetsheni ushabanga wayichitha ayiqede yonke le nto ngoba vele kade bengezikwenza lutho laba abakhethiwe njengoba vele na uchamisa engezikwenza lutho ayikho into akade ezoyenza ayikho nencane kufuneka kuqalwe phansi kwa zilime ziyetsheni mani hawu siphathele ngiyaxolisa azulu
kum 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 k kule sanibonani bantu bakithi sanibonani into engiyibonga nje ukuthi nje hayi ngibonga nje ukuthi hayi indaba leyazikhipha mpela Studio 7 abantu bayalalela nathi sonke siyalalela kube nempikiswano kodwa impikiswano yakhona engiyibonayo ukuthi ngensuku zonke into engikhuluma ngayo lapha ukuthi nje mina ngizwa ubuhlungu ngobandlululo langokwehlukana osokufana nokwe-Israel nokwe-Palestine okuthiwa hayi lo ngi-Jewish lo ngu-Arab lati eZimbabwe sile problem efana naleyo okuthiwa hayi leli lishona leli Ndebele. So where are we going? Is it going to solve any problem? Nothing kuzafana lento ze-Palestine lase-Israel okwaqalisa khonapho nyakana silibhuze kuzofika nakathesi kuloko kuliwa singazi ukuthi abantu babangani. So nami bengicabanga ukuthi bantu ake sibe ningabantu lapho esikhangelayo ukuthi ilizwe ukuze liye phambili siyenzani sikhohlweni ngedivision siyenze into eyi-1. Thank you very much. Siyabonga. Kukum
ya linjani linjani Studio 7 linjani linjani siyaphila thina siyaphila ya ithi lapha ngibeke nami iphosela yazi khuluma ngochabango lapho ukuthi njengoba ethena kuzakhetha abayibona abazangena kukhetho ngumcabango wami bengithi i-Triple C ingafaki abantu abazakhontesta ingafaki abantu abazakhontesta sibone ukuthi noma ayifakile ngiyazi ukuthi yena njengoba esetshenziswa izanu uzafaka abantu abangasoze vele bawina ngizabe isele izanu izanu ithatha izikhundla lezo ukuze phela bababhadale phela imali abantu baba bakhatshiwe lapha izanu khatshwa izanu lapha phela yena sonke umongezo lo khatshwa izanu so i-Triple C ingangeni emhlanganeni wabo lo izanu izivotele yodwa njengoba indaba ebisemakhoti iyangangeni ngoba abantu bakhethwa ngabantu labantu ababakhiphile umongezo bakhethwa ngabantu so engikutshoyo ukuthi i-Triple C ingangeni emhlanganeni wakhona iyangeni emshadweni wakhona iyangeni akayenze yena uchabange lo lezanu yakhe nabantu bakwazi abakhetha ya sibone kahle into yakhe leyo ukuthi ihamba njani. Ya
Studio 7 njani ngifela iqinisa lo khuluma uyazi izanu icabanga ukuthi iZimbabwe ikhishi layo ikhampani yayo isezela nje umathanda naye ilentuzana le amakumiso kwamalentuzana kwama-recalls la abakhona kule kusisisitre kuba nama-recalls izanu yagijima past yakwenza imishikashika yawo ukuthi la ama-recalls asebenzi ama-recalls athe engena kuzanu izanu yala yathi lo muntu abamazi owenza la ama-recalls kodwa ku-CCC ma-CCC bathi lo muntu abamazi hayi owe-CCC hayi akuzwakali okwabo yiko kodwa okuzwakalayo ukuhle ukuthi lapho mangabe izwe leli yaselingele izanu mangabe usupporta izanu or mangabe uhamba nezanu wena umelelekile lapho unamalungelo wonke afaneleyo kodwa mangabe usaputa amanye amaphathi hayi awunalungelo komela wena ugqunywe ejele komela wena ufele ejele komela wena unyamalaliswe ngendaba zokuthi ukhulume lokhu uhambe why iZimbabwe ingana freedom njengamanye amazwe okumele ukuthi abantu bezanu abazibuze khona okokuqala ukuthi why khona eZimbabwe ungatholakali freedom njengokuba kwenzakala amanye amazwe a-challengeana ngakhona kodwa eZimbabwe izanu wayichallenge sewuyisitha sokumele ufe sokumele unyamalale sokumele kube khona okwenziwayo uvalelwe wonke amathuba yonke iminyango ivalwe ngendaba zokuthi uchallenge izanu hayi ngogoliyathi labo hayi safa ngezanu safa ngazi ukuthi siyophelelaphi ngendaba zezanu.
Lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Isikhathi ke asisavumi balaleli ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela udaba lokuthi umnumzana Sengezo Chabangu ulemvumo na yokuxotsha amalunga e-CCC edalele iParliamente e-Senate le-Council luzangena emthethwandaba kusasa. Amagqwetha alwela ilungelo loluntu awe Zimbabwe Lawyers for Human Rights asekweze amaphepha enkantolo ye High Court ecela ukuthi yesule obizwa njalo ngokuthi umthetho obizwa ngokuthi iPatriotic Act ngoba esithi awukho emthethweni njalo uncindezela ilungelo loluntu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye ngoChris Gande. Silazo njalo ezinye indaba ngo 7:30 ntambama.